Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 21 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Allow me to extend my thanks to you but also your team and
uhulumende weZimbabwe ulobelana isivumelwano lenhlanganiso yamazwe aphetheya European Union soncedo lwezigidi ezingamachumi amane lasithupha zamadola US 46 million. Umthethwandaba kamantshi namhla uthe uza kwethula isinqumo lesithathu sokuba umnumzana Job Skhala avunyelwe loba alelwe njalo ukuhlawula isibambiso sebail. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eyeTeam Pachedu iqhubeka iveza ukungami kuhle koluhlu lwabavoti i-voters roll. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende weZimbabwe ulobelana isivumelwano lenhlanganiso yamazwe aphetheya European Union soncedo lwezigidi ezingamachumi amane lasithupha zamadola 46 million sokuphathisa lokuqinisa ubudlelwano emsebenzini wempilakahle lokuqhutshwa kokhetho elizweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu ncedo lubikwa lukhangelele ukuphathisa leZimbabwe kusukela lonyaka kusiya kumnyaka ka-2023. Inhlanganiso ye-EU isithi kuza kuba lezinye izivumelwano ezinhlanu ngomnyaka ozayo. Izigidi ezingamashumi amane zamadola 40 million zikhangelele ukuya emsebenzini yezempilakahle, kuthi izigidi bhose ezizithupha 5.9 million izaphiwa ikhomishini elawula ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission. Ekhuluma kusehlakalo sokulotshwa kwalesivumelwano, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ubonge kakhulu abe-EUCT lolu ncedo luzaphathisa kakhulu kunhlelo zokulwisana nemikhuhlane.
The continued support to our health sector by the EU and development partners is commendable.
Usekelo esiluphiwa ngabe EU wezempilakahle luyabongeka, solusize kakhulu ukuqinisa ezempilakahle kuleli ikakhulu ngesikhathi se-COVID-19. LeZimbabwe lizimisele ukuba sibe lempilakahle enhle lokuba wonke umuntu abe lempilo ende.
Ummeli we-European Union eZimbabwe umnumzana Von Kishman uthe inhlanganiso yakhe izimisele ukuqhubeka incedisa kunhlangothi ezihlukeneyo zempilo.
Allow me to extend my thanks to you but also your team and for all.
Ngivumeleni ukuba ngibonge lonke ngokunceda ukuba inhlelo zethu ziye phambili. Sizimisele uqhubeka sincedisa njenge-EU.
Umgcini sihlalo wekomishini eyeZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Priscilla Chigumba uthi limali zaphathisa emsebenzini wabo.
Siyabonga usekelo oluvela ku-European Union lusiza kuZimbabwe Electoral Commission. Sibe lohlelo lwakuqala ngo-2016 kusiya ku-2020. Sincedakele safunda ukuba ukhetho alwenzakali ngelanga elilodwa nje kodwa lwenzakala sikhathi sonke.
We have managed between the EU, other funding partners, and ZIC to actually recognize that in terms of international best practices, elections are now a process and not an event.
Ingcishe ezikhulumayo zombusazwe zithi kumele uhulumende asebenzisele imali ngemfanelo ukuze inhlanganiso eziningi zimethembe. Omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Matthew Moyo.
Imali epiwe iZimbabwe Electoral Commission yilo European Union. Nxa thina sibona ukuthi ngabe isetshenziswe ukuthi ifundise abantu bavote njani, singakuthi i-civic and voter education ngaphambili kwakhetho lwaka-2023. Njalo sibona imali leyo kumele isetshenziswe njalo ukuthi yenze ukuthi ama-processes ezeka njengabo thola i-voters roll, ama-nomination code, imali zona lezo zibe zisehliswa imali yona leyo ibisebenza khonoko ukuthi abantu besithe kunomination code njalo ivoters roll litholakale lingentengo yephansi.
Lokho kusekelwe ngumnumzana Robert Siziba isakamuza seHarare.
Bakathe singakhangela imali ebezikhulunywa ngezekhe ukuthi kutholakale ivoters roll, izimali eziningi kakhulu ezokuthi abantu abaningi abayisikakhula untanga labesifazane befuna ukungena kwezombusazo abasize bekwanisa ukuya kunomination nokuthola ama-voters roll ngoba ayabe nentengo ephezulu kakhulu. Yikho lokhu kwezinye izinto esingabe sikhangelele ukuthi izekhi ibisebenzisa imali eyinikwe European Union.
Phezu kwalolu ncedo, inhlanganiso ye-EU ithi izanikeza njalo enye imali kwinhlanganiso ezizimeleyo ukuze zisizakale kukhetho emsebenzini okukhangela ukuqhutshwa kuhle kokhetho okungephuli amalungelo oluntu. Kunje eZimbabwe lungiselela ukhetho lokudinga umongameli, amalunga edayela ephalamende kanye lamakhansili oluzenziwa ngomnyaka ozayo oka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimntondolo Zindlovu.
Baningi abantu abathi kumele kukhathalelwe abantwana abangamankazana ngoba selikhuphukile inani labadlwengulwa izihlobo labangane. Abalwela ilungelo loluntu bathi kudabula inhliziyo ukuba abantwana badlwengulwa mahlayana ngabesilisa. Lokhu kwethulwe ngesikhathi kunanzwa usuku lwabantwana olwe-World Children's Day oluqhutshwa minyaka yonke emhlabeni wonke jikelele. Unkosazana Linda Mpofu olwela ilungelo loluntu utshele iStudio 7 ukuthi kumele kudingwe indlela zokwenqabela ukudlwengulwa kwabantwana abangamankazana.
I-World Children's Day ikhangelele wonke umntwana osemhlabeni ukubana i-welfare yabo ikhangeleleke kuhle, bahlezi kuhle, njalo akulalutho abaluselayo. Njalo ilanga leli lipromota kakhulu i-togetherness, kungalani ukuthi umntwana umhlophe, umntwana umnyama, umntwana uyi-brown, kodwa nje kujajulelwa ukubana wonke umntwana ungumntwana. Nxa sikhangele kakhulu lapha ezikwele eZimbabwe sesilenkinga kakhulu ikakhulu ebantwaneni abangamankazana, lapho sizwa khona kuthiwa bayayendiswa bebancane, abanye beleminyaka engu-13, sizwe kuthiwa nango omunye uzithwele ole-8 years erechiwe nguyise kumbe ngobhuti kumbe yisihlobo esiseduzane. Yikho okade kusenzakala kathesi nje sikwaziyo thina lapha eZimbabwe okwenzakalayo okuyinto enkulu kakhulu eyethusayo. So nxa kusiba lamalanga anje okuselebrate i-World Children's Day, yizi izinto okumele singathi siyazikhuluma, ziyahighlightwa ukwenzela ukuthi izindlova lezi lazo zinanzelele ukuthi abantu laba ngabantwana, njalo wonke umuntu ukhangele ukakhangelele kakhulu i-future yakusasa.
Singathi luqakatheke kanganani usuku lolu, Mampofu?
Esikunanzelelayo ukuthi ukuqakatheka kwelanga leli liyenza ikakhulu ababusi, ama-leaders, lawo wonke nje umuntu ahlale phansi anakane ngokuletha i-future engcono ebantwaneni. Xa sikhangele abantu abalama-40 years kusiyali okwabo sokuphelile emhlabeni, kodwa abantwana basakhula nje, zero sisiyagcina even at 18 years ngabantwana abasakhula abakhangelele labo ukubana ikusasa yabo injani iqhekeze.
Abantu kumele benzeni, Mampofu, ngakho konke lokho?
Wonke umuntu kumele ahlale phansi anakanele abantwana ukubana i-future yabo injani kusiya phambili. Njalo into emele siyiqakathekise njalo yokubana sizibuze ukuthi kanti lapho esima khona nxa sikhuluma ngezinto ezisi-affectayo thina, let's also think about abantwana labo ukuthi bona shuwa kubahlukumeza okungakanani. Asiba-involveni labo bebe-included ezintweni esizenzayo njalo esizikhulumayo. Liqakathekile kakhulu usuku lolu ngoba ikakhulu luyendlalela ikusasa yabantwana esibabhekileyo.
Unkosazana Linda Mpofu ulwela ilungelo labantwana. Sixoxelaye eseGwanda esabeleni seMathebeleland South. Umthethwandaba kamantshi namhla uthe uza kwethula isinqumo ukuba umnumzana Job Sikhala, ummeli wezengeza West edalela ephalamende, avunyelwe loba alelwe ukuhlawula isibambiso sebail ngolwesithathu emini mhlaka-23 kuLwezi. Edlulisela phambili isicelo sikaSikhala namhla Umanchi Tafadzwa mithi uthe ufuna isikhathi sokuhlolisisa isizathu sokuba kungani umthethwandaba ophezulu owe High Court wathi usikhala waphambanisa isinqumo sakuqala ayisiphiwe sesibambiso sebail kwelinye icala ayeletheswa. Sokungokwesitshiyangalonye usikhala ezocela imvumo yebail. Kule iviki edluleyo omunye wakhe ayebotshwe laye besetheswa icala lokuphehla uDlame Nyatsime umeli wechitungwiza North edale lephalamende ukhululwe ngesibambiso se-300,000. Sixoxe lo mmeli wakobulawayo edale lephalamende owebandla le-CCC unkosikazi Jasmine Tofa ngalelu daba.
Okay, siyafisa sibili ukuthi u-Honorable Job Sikhala aphiwe i-bail mhlaka 23. Kodwa ngokubona ukuthi kuhamba kwezinto nje sigcina sisola, kodwa wonke umuntu umelele ukuthi uJob Sikhala aphiwe i-bail. Ibe ngoba imithetho or ama-court ngawo abantu bonke kukhanya sibili ukuthi u-Honorable uSikhala or umhlonitshwa uSikhala uSikhala wayemelele abantu. So umthetho uhamba ngendlela sibili uJob Sikhala kumele aphiwe i-bail.
Libona ngani kungani enganikwanga ngesikhathi omunye wakhe ayebotshwe laye usithole ephiwa yena isibambiso sebail?
Yikuthi nje eZimbabwe akula okuthiwa i-rule of law. Abantu sebedlala ipolitiki ngomthetho. Yikubona kwami mina. Ngokuthi khona uhlonitshwa uJob Sikhala ngalacala aliwonayo. Yena wayemela abantu njengegqwetha njalo njengommeli wabantu. Kahle kahle singakhangela ukuthi qala bani abamnika or abamkhethela lona angeke langitshela. Kula muntu ongangitshela kahle kahle ukuthi uJob Sikhala umele kuphi icala, uwone cala bani.
Nxa sikhangelele lo wabanjiswa isibambiso kwakuhambelana nesikhathi lapho kwakulala ababe-Commonwealth khona ababezohlola ilizwe. Kungani bengaxoxanga lo Sikhala kumbe lebandla lenu mayelana lo daba lukaSikhala lokuncitshwa kwakhe isibambiso?
Kuyikuthi nje njengoba ngitshilo ukuthi khona ezinyeizinto ezithiwa yi-common sense oyabe uzikhangelele ukuthi yikho kungayenzakala, ayisikho abakwenzayo njengohulumende or njengeministry ye-justice legal and parliamentary affairs. Angazi ukuthi kuyini abakusolayo ukuthi bangahlangani nabantu le-TPC, lebandla le-TPC bakhulumisane babonisane bamkhiphe uSikhala bayamhlukuluza ilungelo lakhe amalungelo akhe anyathezelwa. So ngibone ngami kuqakathekile ukuthi iZimbabwe itshengisele kwamanye amazwe ukuthi layo iyazama ukulandela imithetho yayo, isinqumo seZimbabwe, i-constitution yeZimbabwe.
Unkosikazi Jasmine Tofa ngummeli wakobulawayo edale lephalamende ongowebandla le-CCC esixoxelayo ekobulawayo. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo e-Team Pachedu iqhubeka iveza ukungami kuhle koluhlu lwabavoti i-voters roll. Kulamalanga asanda kwedlula linhlanganiso iveze ukuba kulabantu abaningi abasebenzisa inombolo zesithupha ezifanayo. Kuthi ngemva kwalokhu linhlanganiso yaveza ukuba kulabazalwa ngemva komnyaka ka-1995 ababe kuluhlu lokukhetho luka-2013. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Engelstone Sibanda.
Akwenzakali eZimbabwe ukuthi ukhetho lube khona kungabi lensolo, lungaze lube ngolu-transparent okungakanani. Kuvele kulabantu ama-stakes are too high. Kwenziwa ukuthi i-politics eZimbabwe ukukhika kakhulu ukhetho yindlela yokuthi abanye abantu badle. So abantu nxa bekhankasela ukhetho kabakhankasi ngengqondo, bakhankasa ngezisu ngoba i-electoral system yethu first past the post ekuthi owinile uthethe konke yenza ukuthi aba ibandle labe linqobile lithathe konke bese kusithi labe dliwe ikakhulu o triple C labo MDC babe sebekubona ngazani baqiliwe ngoba ukudla njengoba ngitshilo ngaphambilini kuyabe sokubaphunyukile etafuleni so akusoze kwekele ukuba lodlakela akusoze kwekele ukuba lomsindo ngoba akubangwa lutho kubangwa izikhundla kubangwa ukudla yimpi yezisu zabantu abalambileyo siphinde sinanzelele njalo ukuthi kanilayo futhi Zimbabwe Electoral Commission kusase lezinye izinto engakazenzi kuhle zicace okunjenge voters roll into emangalisayo nge voters roll ukuthi iZANU PF layo iyakhonona ithi yona voters roll istaffwe ngabantu kuthiwa kulabantu emadrobheni abahlala endezini lezindaweni esizaziyo ukuthi singamahofisi ende ngwakhatresa kahle sathola ukuthi abantu akade bezama ukuriga isystem yona leyo yevoters roll ngabantu eibandla elaziwayo lidominator kuma emadorobheni bona bo MDC labo MDC alliance so ila bese usithe emakhaphandleni kube vice versa so khona okuyikho kwenza ukuthi kuvele kube lokukhonona lokulwisana kukhulu kakhulu kanti phezu kokho konke yimpi yezisu akulani lathi abantu makhazi ukuthi abantu laba bafuna ukuyasimela abantu laba babe becontesta ukuthi bagcwalise izisu zabo so akusoze kwekele ukuba lodlakela lokukhonona
inhlanganiso ye team Pachelu isiveze ingxaki eziningi kakhulu kuluhlu lwabavoti ubona ungani khona okwaba kuthoyo kuzayenza na ukuthi ukhetho lungabi ngolwamukelele
njengoba sengijilo ngaphambilini okwenziwe i team Pachelu lanxalayo inhlanganiso le team Pachelu ile nto eziningi ezimbuzo eminingi kuthiwa yi shadowy organization engaziwayo eZimbabwe eyabantu iZimbabwe Electoral Commission ethe aleja ukuthi abantu laba babe bezama ukuhacker isystem yezezek sibe eceleni leyo ndaba bese sikhuluma ngento abayilethayo yebo kambe sitholile into njengoba ngishilo ngaphambilini ukuthi ZANU PF iyacomplaina iyakhonona layo ithi ivoters roll uluhlu lwabavoti lustaffwe ngabantu abasebenzisa ama address efana nayo uzathola ukuthi kobulawayo kule ndawo ye building eyaziwayo ukuthi i building yama office kodwa kulabantu abalamabizo a register ukuthi bahlala khonapho so uzathola ukuthi otsotsi bebezama ukugelana lapha phakathi kwama members opposition lawo ebandleli busayo abanye lawo bestaffa ngala abanye bestaffa nga so kulomsebenzi omkhulu kakhulu okumele ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iwenze kanjalo kunzima futhi ukuthi angeke abantu beZimbabwe Electoral Commission uthi nxa ubatshela usithi ukuthi nihlala ku number 2 second floor lavows bakuphikise antsho safunga laphana ngeformini labo leliyana ele iAffidavit so kunzima ukuthi benzeni into eseqhakathekile ukuthi alubana ama ukhetho lwethu luyadepolarizewa ngokuthi kusiyambe siyelungisa kuconstitution sikhiphe ifirst past the post system lay sisebenzise njenge South Africa iproportional representation ukuze lodliweyo laye athole okuncane kwekhekhe ngoba vele ngijula ukuthi kubangiswana ukudla so kungaba njalo kuzadepolarize ukhetho kwenze ukuthi abantu ama tensions angabi high abantu bangalwi kakhulu so ke mina yiwe mbona ngani kungasolve i voters roll kunzima ukuthi Zimbabwe Electoral Commission yenzeni kase hambe siyetshintsha imbangela eyenza kube lodlakela eyenza kuhlale kulensolo yikuthi umthetho wethu okhangela ngokhetho isystem yethu ithi yena owinile uthatha konke so singalungisa khona phana kuzayehlisa ipolarization le tension
Umnumzana Anglestone Sbanda ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande owe Studio 7 ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris ungene umhlangano wabesifazana abasakhulayo kwele Philippines lapho esethekelela isigodlo salelo lizwe iManila namhlanje. Utheni kwayithuba lokukhuluma waphaka udaba lokuqakatheka kokulondolozwa kwelungelo loluntu emazweni atshiyeneyo omhlaba lapho kulandelwa amasiko. umongameli Joe Biden wele Melika utshayele ucingo iqembu labesilisa emdlalweni owenguqu elisemncintisweni owenkezo yamazwe omhlaba e-World Cup ngempela sonto efisela amalunga aleli qembu inhlanhla kulumncintiswano. Amavoti aqhubeka ebalwa kwele Equatorial Guinea ngemva kokhetho lokudinga umongameli olwenzwe kulelo lizwe izolo. Umongameli Teodoro Obiang Nguema Basogo osebuse kulelo lizwe okwesikhathi eside ubika ekhangelelwe ukunqoba njalo. Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi kuqakathekile ukuba udubo lokugula umkhuhlane wengqondo emsebenzini lungakhangelelwa phansi ngoba lukhathaza izisebenzi labaqatshi. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
I-ZCTU ithi baningi abantu abagula umkhuhlane lokwele Zimbabwe okwenza bengasebenzi ngemfanelo. UMnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele kwenhlanganiso le othi kuyabakhathaza kakhulu ukuba lokhe kulokusilela kolwazi ngalo mkhuhlane ikakhulu phakathi kwezisebenzi labaqhatshi. Othi kumele kulandelwe imithetho yelizwe ukuze amankampani aphathe kahle abagula umkhuhlane wengqondo emsebenzini.
Emthethweni kubanjelwe ngumkhuhlane wonke nje nxa kuyikuthi abezempilo sebebonile ukuthi ke awuhlalisekanga ulakho emthethweni ukuthi ke uphiwe ke ithuba elokuthi ke urecover.
Umoyo uthi okudingakalayo lulwazi lokuphatha kahle abagula umkhuhlane wengqondo.
Sikwenzayo ke ikufundisa ikufundisa nothi izisebenzi kuphela, ikufundisa nje labo abaqhatshi bakhona ke abaqhatshi kade bengakwazi ukuthi hayi umuntu unxa edide bengani udidekile kufanele abanjwe ngayiphi indlela.
UMnumzana Sylvester Mshayike okunhlanganiswa izisebenzi emigodi Mine Workers Union of Zimbabwe uthi kunenge okwenza izisebenzi zigule umkhuhlane wengqondo. Ethi okunye kwakho yikuthi izisebenzi zesaba kakhulu ukuphelelwa ngumsebenzi.
Ama working conditions kalunganga. Kule victimization enkulu kakhulu okokuthi izisebenzi zisebenza ziloko zisabela ukuthi ngaxotshe umsebenzi. Lokho nje kuyenza ukuthi umuntu engacabangi kuhle nxa esebenza.
UMnumzana Nathan Panda ingcwethi ebona ngokuhlaliseka kwezisebenzi uthi isimo somnotho esibi senza ukuba izisebenzi zihlale zikhathazekile emoyeni. Uthi lokhu kwenza ukuthi ezinye zigule umkhuhlane wengqondo.
Ungakhangela ngesikhathi se-COVID yikho lapha esithole udubo o indubo phakathi kwendaba ze-mental health challenges or disorders. Kule ndaba yama-hours, abantu basebenza ama-hours adlulisayo, adlulisa amalawulo. Imali enikwa izisebenzi ayisakwanisi ukuthi ithenge okwaneleyo. Konke lokhu kuyabangela i-mental health disorder.
UNkosazana Tshintshe bona mithi ingcwethi ecubungula imicabango kwaZulu elilunga njalo lenhlanganiso yeZimbabwe Psychological Association uthi udubo lokugula umkhuhlane wengqondo emsebenzini lubangelwa yisimo sendawo umuntu asebenzela kiyo.
When we talk of psychological safety, it's a scenario whereby an employee is free to say out their views, opinions, suggestions about certain things.
Sikhuluma nge-psychological safety. Sisho ukukhuleka kwesisebenzi ukuthi senelise laso ukutsho imbono lemicabango yaso phezu komsebenzi kungela kwesabela lutho.
UMnumzana Davis Ndumiso Swanda ingcwethi kwezemithetho yezisebenzi uthi kudala amabhizimusi eZimbabwe ayengelandaba lezifo ezinje ngoba babexotsha nje abantu mahlayana. Ethi lokhu sokuguqukile.
Uzathola ukuthi kulalokho kungaba yi-counseling njalo kube sekusiba lokuthi umuntu uyahanjiswa kudokotela ovele engudokotela ophathelane lemkhuhlane ezisebenzi bese kusiza ke ireport kumqhathi ezabika ukuthi umuntu lowo angabe gula ingqondo okungakanani, umuntu ongagcinwa emsebenzini enatha imithi yakhe, umuntu okumele atshintshe umsebenzi nxa ukhona enze omunye umsebenzi.
Uhulumende olohlelo olubizwa ngokuthi yi-Mental Health Strategic Plan 2019-2023 olukhangelane lemikhuhlane yengqondo leminye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Umncintiswano wemidlalo yenguqu eFIFA World Cup 2022 isungulwe okusemthethweni izolo kwele Qatar. Abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele babukele lokhu, njalo lomdlalo wokuqala obuphakathi kwele Qatar lele Ecuador. Ele Ecuador linqobe ele Qatar 2-0. Asizweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ukuthi abantu bayibona njani limdlalo.
Inkundla yeAl Bayt Stadium ibigcwele bamunga abantu abafika inkulungwane ezingamajuma esithupha 60,000 ngesikhathi kusungulwa okusemthethweni imidlalo yalonyaka yomncintiswano weWorld Cup. Iningi labantu lithi umdlalo lo leminye isezingeni eliphansi kakhulu ngoba kule mithetho eminingi encindezela ababukeli ezinkundleni zemidlalo, ikakhulu ukuvinjwa kokunatha utshwala. ULindani Hadebe olandela imidlalo le koBulawayo uthi kuyamalisa uba ele Qatar lathola njani ithuba lokuqhuba imidlalo le.
Bangabe bebele imali kumbe bayenza into ezinhle esingahost World Cup, but hayi, angicabangeli ngoba ngikhangelele le mithetho efakweyo ayijabulisi ababukeli. Kule mithetho eminingi etshiyeneyo ayingayisiyo yebhola, kulezinto okumele zi-entertain ebhoreni. Okokuqala vele kuyabe kuyikuthi abantu kumele bapholise ebhoreni, bazinathele kuma-stadium, but babe le-security ukuthi hayi unatha ngendlela leyo kumbe utshwala kuthelwa kumathambla angalimazini angeke ajikelwe angene estadium. Kumele ibhora lihanjiswe emazweni awebhora.
Umataha Fuzwayo uthi imithetho ekhona inqabelana besifazane ukuthi babukele umdlalo lo enkundleni zemidlalo yenguqu.
Kwathi ayizamile impela ukuthi i-organize ithi yabibeshe ayikhanya kuvule abajabulisayo ukuthi bethole injabulo leyano yokuthi livulele ukubala bomama kodwa kwathaye kahle ayikuthandi ngolokuthi kube khona ukuthi nawo sozilise bomama ukuthi ikhethandwa bomama ngenxanelo ukuthi libe duze labomama.
Precious Mathema othanda izenguqu kwamagama njalo othanda ubukela elabanye endaweni zozilibazisa uthi imidlalo yalonyaka iyaqanda.
So far ngeke ngisho ukuthi kuyaqala iWorld Cup yalonyaka vele ayila that thing ayithazi ayi ingathi nje ha siphonga ubukela nje ayikacaci ingathi ayikacaci kwakathesi kule mthetho eminingi. I think that is why abantu abaningi bengekho interested kuWorld Cup yalonyaka. Plus lesikhathi zangkhona ezebhora ungathi angisihambisani labantu abaningi. Nxa sisihlangene singabanye sisapota amathimu ayehlukeneyo siyabe sibonisana siphikisana sisenza nje ezitshiyeneyo.
Osakhulayo leminyaka elitshumi lasitshiyagalolunye yokuzalwa 19 uMbongeni Dube uthi imidlalo le ayibukele namhla imdanisile kakhulu.
Ibhola lanamhlanje emini belingachazi kangako for ama teams like England okulama players from i Premiership bengikhangelela ukuthi igame yangikhona yabichaza kodwa akutshengisela ukuthi kulama players from i Premiership. So I'm looking forward to ukuthi ngxenye the coming games for Argentina le France, maybe sesibona uMessi labo Mbappe sebedlala, players from PSG maybe singakholisa.
Bakhona abasola ele Qatar lenhlanganiso yeFIFA ngokwalisa kunatha kotshwala ezinkundleni. UEmmet Ndlovu osebenze kakhulu leqembu leHighlanders lelesizwe elama-Warriors osengumfundisi njalo wamukela ngenjabulo isinqumo sokuvimba kuba abantu banathe utshwala enkundleni zomdlalo wenguqu eQatar.
Mina njengomfundisi ngiyatsho ngithi mina high thumbs up to FIFA, siyayiphakamisela imini izithupha mpela, bayenze kahle ngoba abanye abalandeli benguqu bangaze bebuthi 102 ayi ingqondo ngathi sezifakwe esambeni abasacabangi njengabantu abadala, sekusuba nomsindo sekusuba lani crowd trouble. Hayi bo, mina ngijabule kakhulu ngaleso sehlakalo, mhlawumbe sizaguquka sithuthuke ngomdlalo wenguqu.
Lanqa abalandeli bemidlalo yenguqu belensolo ukuthi imidlalo ayihlabusi lokuvala kwetshwala imidlalo le iyaphambili kwele Qatar lamhla kube lemidlalo emithathu eEngland ingqilane le South Arabia emini okwamanje leSenegal livuthuzana lele Netherlands namhla kusihlwa ukudibana le Melika lese Wales ngimele 27 kobulawayo igama lamoyezu Jesus Banda
sesidliwe isikhathi balaleli sesilu